inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu eUthula Trust bamanyene lezakhamizi zeCholocho emsebenzini wokugebha amathambo kaMuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho leviyo LA50 Brigade osiphepha kugwayi level line abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. UChuma owayesebenza kunkampani eNational Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini eCholocho, omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya, wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukuba namhlanje izihlobo zethu ezidlela egangeni nxa zibuyele emakhaya bezibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela, ingahlalisa izihlobo zabantu phansi kulokho. Isihlobo lezizikezile egangeni ngiyacisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yona le iphumelele ngale ndlela kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangabi kwezindawo kodwa ohlelo hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Yaba bakungcwatshwa yimi no-Enet Ndebele nomntanakhe u-Eric sibathathu ngokwenzakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngengqango la umphimbo lo omunye kwakujayinisa kuphela. Ngoyindoda bewaqhunywa umphimbo lithi ukuba phakamisa ke sesiyafaka egodini amapolisa besimelele besithi bona ezani masinya bengaphendukanga yelani bayafika belifunayo sa eza masinya ke sakawula la sesesibabeka bevele iradio yabonywa bona uma kungaholi isimbi phakathi khonaphaya.
Umnumzana Enoch Ngwenya owemadopo eBhanja umniwabo kaMangwenya uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udadewabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomkakhe wonke umuntu kuthiwa ukaqala ukubulawa umkakhe ngemvakamkakhe wakhala usize kakhulu asesihambulanenimanifesto yeDistrict basebeyamdubula-ke naye.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba kuthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi ububi kathi iwayi bengavezwa egcekeni lami ngengihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane aphatha lutho ka indoda yakhe wayicelele emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokho abathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Unkosazana Beauty Ngwenya udadewabo kamufi uthi okweminyaka edlula amathumi amathathu bakhathazekile ubonga uhlelo lwe-Ukuthula Trust.
La sila ngokuzofuna ukuthi sibonela okwalala khona usisi wethu uThembi Ngwenya owezelwe ngo-1962. Thina sithi sibuhlungu kakhulu ngento eyenziwa igugura wombo. Njalo lasihlukumeza kakhulu lakathe sivele sisahlukumezekile kakhulu yonke leli iminyaka engu-35 sihlukumezekile. Khathe sikhona sokusesiwesi asazi ukuthi sizokuba njani emqondweni nasemoyeni. Thina uhlelo lokuThula Trust ngilutshayela ihlombe kakhulu and ngiyalubonga sengike ngasebenza lalo esilozwi ngabona ukusebenza kwalo ngaluthanda lami ngabaguguzelela ukuthi ngiyabacela ukuthi bengaphelele esilozwi kuphela lami babuye bazongceda
umnumzana Amon Joseph Chuma osuka eMlagisi village umnawakhe kaChuma ucela uncedo lukahulumende lokusiza abantwana abasalayo
ohamba ukuthi uJustin wayesiya wayelanda unkosikazi kwakhe njengomalikazana wayemutsha wayesiyabona umuzi so insuku zasezigcelile ukuthi abuyele ekhaya ayebona ukuthi ayebatshela ukuthi abade khona ufikile so ikubhudi waselandela kunkosikazi wakhe ukuthi ayemthatha babuyele bonke edrobheni so ikukwenzakala kwakubukele basuka ngale ekhaya basiya umntwana wabe lo mntwana ole 10 months umama wasesala lo mntwana ukuthi bahambe laye baphuma-ke bobabili sebehamba-ke singeganga ukuthi bangaphambi bangahlangani lamasosha egangeni kanti bazathi bethutsha emgwaqweni bathutshiselana lawa amasosha abadubulela khonapha ikhelothule ku-trialsazi ngithande kakhulu ngoba lugcwalise izifiso zami engangivele ngaba lazo kususela nininini abantu laba betshona hatshi ukuthi isifiso sami ukuthi abantu laba balele endaweni engayisiyo funa kwelinye ilanga basuke baye endaweni esiyifunayo thina
umnumzana Alex Vanda usobhuku umcetshwa uthi kuhle sebevunyelwe ukukhuluma ngombhuqazo wegugurawundi ethi ngaleso sikhathi wayengumbalisi abantu bahlukuluzwa bakhangelele umongameli Mnangagwa lomgabe ukuthi bazoxolisa
mina ukubona kwami ukuphela kwami nga yena umnangagwa kumbe umgabe bengahlalisana phansi labantu baqoqisane labo baqolelane labo basho ukuthi hhayi ukuze siqole ngoba otherwise lokhu akusoke kuphele phakathi kwamashona lamandebele otherwise kumele babuye ebantwini basho ukuthi hhayi lokhu sasikwenza mina exactly angikwazi ukuthi kwakubangelwa yini ngoba
umnumzana Nicholas Ndlovu ohlela inhlelo ze ukuthula trust uchaza uhlelo lwabo echolocho ethi ngemva kokwemba amathambo bazawasa kungcithi eziyizo ezizowahlola
namhla echolocho kusiphepha kule bantu ababili owayengumama lobaba abafela kule ndawo bedutshulwa ngamasotsha basebebekwa eceleni kwesiporo which is about 10 meters from railway line and babekwa ngabantu izakhamizi ezalapha ngoba bona ngokwabo babevela 20 kilometers from this place bezogada isitimela befuna ukuthi beye kobulawayo ubaba ubevele evela kuyena le indawo umama wayengumama owayevela emadobo
uretired justice Selo Masolenare umgcini sihlalo we-national peace and reconciliation commission uthi udaba lokuhlawula abahlukuluzwa ngombhuqazo wegugurawundi uhulumende kumele aluqakathekise
sibhalile i-compensation indaba ye-compensation kuyona liviki ephelileyo siqalise kuyona liviki ephelileyo siqalise elupani salayo egwanda njalo abantu bake bakhuluma ngayo sesiye yabuya indaba le isivela ku-diaspora ye-compensation mina ngokwami sengiyenza mina le commission sesenza ama-recommendation ukuthi lokhu kumele kukhangelwe yina singanguhulumente indaba ze-compensation ngingafika e-Harare ngizayibhala leyo ncwadi yokuthi abantu bamele banikwe i-compensation
umfundisi uRobson Zikhali uthi njengebandla ezweni sebaqala uhlelo lokuzama ukuthoba amanxeba alabo abahlukuluzwa ngombhuqazwe wegugurawundi
yes njengebandla thina siye mbuthano sihlangana nama-communities siba lesikhathi siba nama-peace building workshops abantu baphakamisa into efana njengama-conflicts beke izinto ezibahlukuluzileyo bese kusifaka esigabeni sokuthi sinxusele abantu ehlelweni lokuthi senze i-counselling labo ukuthi bathi khophe ngezinto ezabe zisenzakala bebamukele lokhu okwenzakalayo ngoba kungela nto abangayenza ukuthi bakuguqule khona lokhu yes esigabeni lapho kwaba khona umonakalo lo mbanganabantu bakhathazekile kulabantu abaningi futhi
uz uZulu wamukele ngenjabulo uhlelo lweUthula Trust lokugeba lokungcwatshwa okutsha kwezihlobo zabo bethi bakhangelele le National Peace and Reconciliation Commission ukuba izekhulumisana labo ngesiga sombhuqazwe weGugura Hundi. Amathambo emuli yakochuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.